siyabonga intshonga lo Chris lechona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 ngompalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkamongameli welizwe onkosikazi Grace Mugabe uqhubeka ngemihlangano yakhe endaweni esijiyeneyo zelizwe. Njalo namhla obese maphisa lapho athuke khona umkhokheli we-MDCT.
Ngicabanga ukuthi i-right izokhulisa umnotho wethu inawe because mebefika basifundisa izinto ezintsha futhi baletha nezinto eyishibhile esikwazi ukuyi-afforda. So ngibona ukuthi ku-right.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwe-China lamazwe e-Africa uyaqala kusasa e-Johannesburg kwele South Africa. Imithetho ekhona emazweni amaningi ezwekazi le-Afrika elawula ukuthelelwana kwegciwane lengculaza ibikwa incindezela abesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo we-Studio 7. Umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe namhla obesekhezi esigabeni seMathebeleland South lapho athuke khona umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai esithi kalancedo ngoba engazibambi kudaba lwabesifazana. Unkosikazi Mugabe uncome umoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo yena odabuka kulumango esithi uliqhawe lamaqhawe njalo ubonge uzulu walesi sigaba ngokuvotela ibandla lezanu PF. Wengezelele esithi abelungu babefuna ukuthatha njalo ilizwe ngokusebenzisa umnumzana Tsvangirai lebandla lakhe le-MDC. Kodwa uthe abantu sebezibonela ngawabo ukuthi umongameli Mugabe nguye okhaliphileyo. Uzulu uphiwe ukudla lamathalakita okulima ngunkosikazi Mugabe kulomhlangano. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMDCT esigabeni seMathebeleland South. Umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi amanye amabhasi ebethunywe ukuthwala uzulu abonakale siya emhlanganweni lo elabantu abalutshwana.
Ngokuzwa esikuzwileyo sizwa ukuthi hayi bebekhonanyana bona engathi ngesilungu 5,000 kumbe ngesindebele ababazi inkulungwane ezinhlanu kodwa phela kungalitshaka ukuthi laba bantu bavela kwisigaba sonke esema-crowd ngiqonda ukuthi labo bantu balihlekanyana elincane kakhulu nxa bezikhangela ubukhulu bema-crowd.
Wona ubona njani umhlangano kumbe singathi imihlangano enziwa ngonkosikazi Mugabe?
Imihlangano le baba ngingaxaka mina yini kuba sovala ukuthi kulezinto ezithize ezikhosiweyo. Okokuqala umdala usekhulile usemadolonzima usefuna isithunywa esizakugijima siyekhuluma lokhu okufiswa nguye okuthandwa kuye. Ngoba phela nabo ngale ngebandleni lakhe kusukuthuli kuthi ukuthi nakungenza kanti asathembi laba abanye abakhona ngoba nasemibizana ngele kama-talks babizana ngele wivulu babizana ngele 240 ngako ngabona umdala laye ukezama ukuthi athume lowo ozaba isithunga esibhodo. Okwesibili mhlawumbe laye umama lo ukezifikela ekhwakhweni ukuthi mhlawumbe inhlanhla yenkonga yombuso ingawela kuye njengoba nje eqinisweni elipheleleyo umdala laphaya khona ungathi kuseduzane. Okunye njalo kungaba yikuthi engxenye ludlawu lwabanye abantu abakhangelele ukuthi nyakana kwavuleka isikhala laphayana laye umama lo asale ekhuselekile ngobana sekungene bonabo asebenzelana labo.
Manje singathini nxa sikhangele khona okwenzakalayo ebandleni leZANU PF lapho esizwa kuthiwa khona kulamaxhuku?
ungabala izibalo ezikhuluma ngenhlangano into ama organizations ayakutshela ukuthi kalikho ibandla kumbe kayikho inhlanganiso eyema kwaze kwaba ngunaphakade. Okuqinisekileyo ukuthi leli bandla leli kwayizanu p f selisiya kugoqanyawo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla le-MDCT eMathebeleland South ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lanxa ele China le Zimbabwe lobelane isivumelwano ezibiza amabhiliyoni amadola ngenjongo yokuthuthukisa umnotho welizwe ekwethekeleleni kukamongameli Xi Jinping, akula okunengi okwazakalayo ngalesi sivumelwano lokuthi zilesisindo semali enganani. Kubika uMavis Gama.
Umkhokeli webandla le-People's Democratic Party, PDP, uMnumzana Tendai Biti, labanye basole kakhulu ukungaphuma egcekeni kwahulumende ngalezi zivumelwano okumenze wakhuthaza uZulu ukuthi engemukeli izivumelwano lezi. Linkuthazo uBiti uyenze emhlanganweni lentatheli zindaba ekugqitshweni komhlangano wenkokheli yebandla lakhe owenzelwe eHarare namhlanje, ethi kumele abamabandla loZulu bafoqa uhulumende weZANU PF ukuba ziye kwethulwa edale lephalamende lezi zivumelwano njengalokho okuthiwe isekelo sombuso, zihluzisiswe kukhangela ukuthi ziphathise uZulu nalo ba abalutshwana. Owake waba isiphathamandla laye kuhulumende womanyano engumsekeli womkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Samuel Siphepha Nkomo uthi ziyasolisa lezi zivumelwano ezilotshwe ngumongameli Robert Mugabe lomunye wakhe wakwele China uMnumzana Xi Jinping.
Mina angikholwa njengo former cabinet minister, angikholwa ngihambile ngaya negotiate eChina ngama projects esasilawo. Khulumine le bank import and export bank eChina, I can tell you abantu beChina asoziwula asoziphukuphuku ukuthi bayabuya lesaka le mali. Ungabona lokho okukhulunywa yi-government papers le media yabo ukuthi hey ubuye lesaka le mali. Ngitsho
wengeza uNkomo ethi uZulu usemnyameni phezu kokwenza kwenkokheli yeChina le, ethi kukhona okuchathamelweyo.
AmaChina baza kutshela ukuthi okay siza kunika 800 million but before singakawuniki sinike 200 million faka 200 million yona phansi. Leyi gabhiti kayilayo leyo bali. So ngama-deals azaphongwenza azaphezukwenzela ema-newspaperni but kungalalutho olungenzakala abala. Akulalutho, mina kamboni lutho ngento elevele eChina. Ama-deals angasayinwa but uChina ile catch. Abalitsheli ukuthi iChina iyafuna ukuthi kuqale kwenzakale okunye first before bona bafake yabo imali. Abasazibukubhukula bona abantu bayazi abakwenzayo ngemali.
Uhambo lukamongameli Xi Jinping wakwele China leziphathamandla zakulelo lizwe abe-PDP bathi kufana lequla le-Pioneer Column elalikhokhelwa nguCecil John Rhodes okwaletha ukuhuquluzwa kwenotho yabensundu lokuncindezelwa kwabo okwadonza iminyaka elikhulu. Bathi njengo-Rhodes, uJinping uza kuleli ngesikhathi abelizwe lakhe besanelisa ukuthola imvumo yokuzithaphuzela kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu njengalokho okwenziwa ngabequla elalikhokhelwa nguCharles Rudd ukubophela abensundu kujogwe elinzima. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kunjalo nje uhulumende wele South Africa uthi amalungiselelo omhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele China lamazwe e-Africa oweForum for China Africa Cooperation asephelile. Lo mhlangano wamalanga amabili uqala kusasa eJohannesburg phansi kwesihloko esithi ukuphumelela ndawonye kweChina le-Afrika lokuthola okulinganayo kuntuthuko ezavela kulobu budlelwano. Kubika uBenedict Nhlapo.
Lo manje kusasele amakholo amalwa ukuthi umhlangano weFOCAC uqale kwele South Africa. Kulamazwe amabili asehlavuna okukhulu ebudlelwaneni beChina lamazwe e-Afrika. Ehambeni lwakhe lokwemhlanganweni weFOCAC, umongameli weChina uMnumzana Xi Jinping udlule eZimbabwe lapho okulotshelwane khona izivumelwano ezilishumi zokuthuthukisa umnotho welizwe. Lezi zivumelwano zibiza amadola angamabhiliyoni amane kanti iningi lithi zizaphathisa ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe. Kodwa leSouth Africa kukhanya kuyilo eselithole intshontsho elikhulu. Umongameli Zuma utshayele ele China ihlombe ngokukhuthaza ubudlelwano obungelancindezelo. Ilizwe lakhe lilobelane lele China isivumelwano ezedlula amajumi amabili.
We have just witnessed the signing of 26 agreements that
Sisanda kubona ukubhalelwana kwezivumelano ezingamachumi amabili lesithupha kwezomnotho. Isisindo salezi zivumelwano sifika amadola adlula amabhiliyoni angamachumi ayisichagalolunye, $94 billion.
Umongameli Jinping yena usekubeke kwacaca ukuthi ufuna ubudlelwano beChina leAfrika bukhule imihla yonke.
We need to maintain close high-level exchanges.
Kufanele sithuthukise ubudlelwane bethu njalo sabelane amacebo kwezokubusa.
Ngesikhathi ke lomhlangano weFOCAC useduze lokuqala, amehlo onke asebheke eChina ukuthi lizawaphani amanyamazwe ezwekazi leAfrika. Lomhlangano ukhangelele ukwenza izivumelwano ezizalawula ubudlelwano beChina leAfrika. Umcwaningi enhlanganisweni yeCenter for Study of Democracy eUniversity of Johannesburg, umnumzana Gijon Tichanga, uthi kusobala ukuthi amazwe e-Afrika leChina bazimisele ukuvuselela ubudlelwano babo bantolontolo ngokuqale ngesikhathi songcindezelo lapho iningi lalamazwe lithole uncedo kuChina.
There is indeed an understanding and a zeal, if not an interest, to recalculate.
Kuyabonakala ukuthi iChina lamazwe eAfrika balesifiso sokuvuselela ubudlelwano babo bakudala busiba into ezabaphathisa kwezombusazwe lezomnotho. Injongo kuyukuthi wonke lamazwe kugoqela leChina bathole inzuzo elinganayo.
Kodwa ke akusibo bonke abantu abavumelana lenhloso yeChina ngalezi izivumelwano. Isizalwane seZimbabwe uNkosinathi Simanda uthi kufanele amazwe la ananzelele ukuthi kuyini okufunwa yiChina ingakenzi lokho okumunyethwe izivumelwano lezi.
IChina ma isiza lapho izo-invest, akufanelanga ize nabantu bayo izobafaka emsebenzini. And kufanele abantu beqaphele ukuthi into abayilandileyo la ecountryini yakhona yi-investment oro kulezinye izinto abazifunayo or kulamanye ama-hidden intentions abawalandileyo.
Ngakolunye uhlangothi bakhona abafana loNkosazana Thabisile Mbele abathi eChina selikuveze kwacaca ukuthi ifuna ukuhlenga izwekazi leAfrika ebunzimeni ebhekane labo.
Ngicabanga ukuthi i-right izokhulisa umnotho wethu in a way, cause mebefika basifundisa izinto ezintsha futhi baletha nezinto eyishibhile esikwazi ukuyi-afforda. So ngibona ukuthi ku-right.
iChina ngelinye lamazwe alobudlelwano obukhulu kwezokuthengiselana lamazwe e-Afrika. Ezokuthengiselana phakathi kweChina leAfrika ngo-2014 zedlule amabhiliyoni angamakhulu amabili, $220 billion. Loba kunjalo iningi libheke ngamehlo abomvu ukuthi yini ezabe iphethwe ngamazwe e-Afrika ekupheleni kwalo umhlangano ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kweSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Imithetho ekhona emazweni amaningi ezwekazi leAfrika elawula ukuthelelwana kwegciwane lengculaza ibikwa incindezela abesifazana ngamandla okuyibo abavame ukuzithola besetheswa amacala phansi kwemithetho le. Kubika intatheli yethu uNothando Spanda.
Lamhla emhlanganweni omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa osungule ngesonto esigodlweni, bekuxoxiswana ngodaba lokusebenzisa imithetho ukuqeda ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Bekuqhotshwa ithambo lokuthi amazwe alakho ukuqeda lomkhuhlane na nxa kusese le mithetho engalunganga enqabela abantu ekutholeni usizo. Igqwetha njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-AIDS and Rights Alliance of Southern Africa, uNkosikazi Michaela Clayton, uthi abesifazana yibo abazithola besetheswa amacala okuthelela umkabo igciwane ngaphansi kwemithetho le, ngenxa yokuthi esikhathini esiningi yibo abahlolwa kuqala lapho bethe bazithwala. Wengeze esithi kulusizi ngoba limithetho ibekwa kuthiwa izavikela besifazana, kodwa eqinisweni ibachaya ngoswazi oluphindiweyo.
There's been a real proliferation of HIV laws that are supposed to be comprehensive.
So kube lokubekwa kwemithetho eminingi yengculaza ebikhangelelwe ukukhangela konke okuphathelane lokuqeda ingculaza. Abesifazane yibo ababefuna le mithetho, kodwa yibo asebethwaliswe nzima imithetho le. Lokhu kungenxa yokuthi abesifazane yibo abaqala ukwazi isimo sabo, njalo yibo abethwesa icala emthethwandaba.
Igqwetha lamalungelo oluntu, umnumzana Lizwe Jamela, owake wamela owesifazana emthethwandaba esetheswa icala lokuthelela umkakhe igcikwane lengculaza, uthi liqiniso ukuthi imithetho eminingi ephatha ukumemetheka kwengculaza le awuyifezi injongo yayo. EZimbabwe, umthetho olawula ukuthelela omunye igcikwane ngabomo, o-Sexual Offences Act, uthi uyahlupha ngoba awucaci ukuthi leli cala lidalwa nxa kutheni. Uthi sebeke bakhweza udaba lolu enkantolo ephezulu ukuthi kuhlaziywe, ngoba akuvamanga ukuthi othelelweyo azi ukuthi lokhu kwenzakale nini, njani, njalo abe lobufakazi bokuthi ubengelalo igcikwane lengculaza ngaphambilini kokuya emacansini lalowo athi umthelele.
Phasi ubani section 79 ubanzi kakhulu, ekugcineni vela uzozwisisa ukuthi kathi vele icala yikuyini. Akulandaba ukuthi uyakwazi yini wena ukuthi you are infected or not, kumbe infectile yini omunye umuntu umba uninfecta nge end of the day, akudingakali lokho. So it's too broad.
Lamhla kuyikhasa 2015 bekuxoxiswana njalo ngodaba lwengculaza labantu abagogekileyo kunazwa i-International Day of People with Disabilities. UNkosikazi Tilda Nkomo ophila lobugoga uthi kuqakathekile ukuthi babe ingxenye yengxoxo le, ngoba okwakhathesi bavele ababonakali kunhlelo zokulwisana lalomkhuhlane. Lapho bethe baqunga isibindi baya ezibhedlela ukuyabuza ngokuvikela emacansini, uthi baba yinhlekisa ngoba uZulu ecabanga ukuthi abalalo ilungelo lokuya emacansini.
Ama challenges esiba lawo kuma HIV and AIDS counseling centers, nxa nje ngifika ngingumama olimeleyo ngifuna ukukhansila, ngifuna ukutestwa. I'm ridiculed. What is it you? Kanti lani liyayenza?
So kuke kwaba lamacala ambalwa akhwezwe emthethwandaba okuthelelwana igcikwane ngabomo, kodwa kube nzima ukuthi kube lobufakazi. Umhlangano we-ICASA 2015 ususiya emaphethelweni, njalo ukhangelelwe ukuphethwa kusasa kusihlwa. Lapho usiyaphetha ukhangelele ukuba usiphathe inkulungwane lenkulungwane zengxoxo ezimayelana lokuthiyeneyo okuphathelane lengculaza kanye lengulamakhwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Sibanda.
Kuhlelo lwabesifazana kulive talk lamhlanje sihluzeni bomama sikhangela umhlangano wokuhlaziya ngomkhuhlane wengculaza oyikhasa osaqhubeka eHarare. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kubikwa kuqhamuke ukulwisana okubi enkabazwe yeleSomalia lamhlanje ngemva kosuku olulodwa kulotshelwane isivumelwano sokukhumisana umlotha phakathi kwabalwisanayo empini yomdeni kulelo lizwe. Abamaqembu athi ele-Puntland le-Galmudug. Umthethwandaba we-Supreme Court kwele-South Africa namhla ufumane umgijimi olodumo olenyawo ezibaziweyo u-Oscar Pistorius elecala lokubulala intombi yakhe u-River Steenkamp ejongile. Nyakenye umthethwandaba waphansi ubuthole u-Pistorius elecala lokubangela imfa ka-Steenkamp wamupha isigwebo esinganeno. kodwa kathesi uPistoria sekhangelelwe ukuphiwa isigwebo esilukhuni. Isigaba seMashonaland Central yiso esilokhe sikhokhela kudaba lokwendiswa kwamankazana isamancane okuyinto echothozwa kakhulu ngabalwela amalungelo abesifazana. Inhlanganiso ebona ngezabantwana iUNICEF ithi udobololo lubhahe njalo endaweni esifana leMasingo, iMashonaland East, iMidlands leManicaland. Esigabeni zeMathebeleland zile isigaba zeMathebeleland zile nani eliphansi. Isiphathamandla seWoza uNkosazana Makoto Ngamahlangu uthi kumele luphele udaba lokwendiswa kwabantwana lolu.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi khona abantwana laba abayendiswayo. Ngiyakhumbula kumalanga adlulileyo kube le phephandaba ukuthi umntwana wendisele isikweletu se-100 rand. So angiyabona ukuthi nxa abazali sebethe baba lesihlupho bayendisa abantwana abanye zindlala. So sikhangelele ukuthi khona as long as elizweni kulokho kulobuyanga kulokusela siba ne-drought, kungabi lokudla okuphiwa abantu, kungabi le misebenzi, lolidingo ezasiqhubekela phambili. Okuqakathekileyo ukuthi abazali bafundiswe njengoba kunanzela ukuthi khona nxa uthengisa umntwana emncane ukuqhubekisela udubo lwemuli phambili, ngoba umntwana lana akasela kusasa. Kwathi umntwana kade engasebenza akwanise enelise ukuthi laye alisapoti njengabazali, but engavela ende seqalise ukuba sesiwangumama engumntwana laye. So udubo lolithe lusiqhubekisela phambili, into eyinkinga kakhulukazi. Kulisizo kakhulukazi ukuthi khona abantwana ngenxa yokuthi khona ezomnotho bazimangakuhle akusasetshenzwa, amantwana abangamakazana yibo aba-affectwayo kuqala bayendiswa, bahlala ngkhaya bengahlala phansi khaya akusele kunye phela indlela ukwenza besendawo ebancane.
Udaba lolu Mahlangu lungenziwa kube licala nje elifana lokuntshontsha, okuthi ungatholakala untshontsha amapholisa ayakubopha, kungasiza yini lokho?
Kungasiza, kodwa inkinga yokuthi kathesi kule mthetho naleyo ukuthi khona uyathola ukuthi imask angelithi umntwana oleminyaka oconsenta eleminyaka uvuma ukuyacansi nokwenda eleminyaka engayo. But ngathola ukuthi abazali sebekuvumelene lokho bahle kuhle kuse lanxa lani abalela amalungelo sizamkhi mlingenele. Ngikhuluma ngoba kunodaba olindela esakasabalela sesingasikhakelani lalo esigabeni sedlambalo lesingwango, okuthi izakhamizi azikubona ukuthi akulunganga, kodwa abazali ngenxathi wasefumbathiseke primary lihluleka ukuthi sihambise emthethandaba iphumelele, ngoba nxa ungasela complaining. So kuyabe kumele kwenze umthetho sikhangele sisuke ukuthi khona ingqengukani engakhonona lihanjise ecourt.
UNkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla seWoza sixoxela ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti lithi kumele ibandla le-MDCT lekele ukuzenza umaqhuzu kwezombusazwe. I-PDP itsho lokhu ngemva kokwala kwayo ukuba yingxenye yamabandla alobe isivumelwano sokukhuthaza iZimbabwe Electoral Commission ukuthi iguqule indlela enza ngayo ukhetho. Ugwalo lwe-Electoral Reforms Agenda lukhuthaza ukulungisa indlela ezibalulekileyo zokuqhuba ukhetho kungakenziwa olulandelayo oluka-2018. Amabandla aphikisayo athi okwamanje indlela eyenziwa ngayo ukhetho yenza kube lula ukuthi ibandla leZANU-PF liqilibezele, kodwa ibandla leZANU liyakulandula lokhu. Ukuhlaziya ugwalo lolu olwe Nera uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli se-PDP, lo Nkosazana Tabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Kube ngumzamo omuhle owenziweyo lo yiphathi ye-MDCT. Uma kuzonxuswa abantu elimeni kumele kube yikuthi lo ofuna ukuthi azolinyelwa nguye ofuna ukuthi avune laba bezayo benxusiwe elimeni okwabo lelo lango ukuthi baphuza amahewu basuke lapho bahambe yiwo umnakano osuke wabakhona kumabandla amaningi akade melabe khona kodwa engasabanga khona kusuka kube sengathi kukhona ingcwele efuna ukuthi konke okuthe kwenziwa kuye phuma ngegama layo kube sekungathi abanye laba bebengabantu abanxusa ukuzonatha amahewu elimeni kodwa indima lesivuno esizophuma kuleyo nsimu kungesengqwele.
Kambe kunjalo yini Makhumalo?
Akudingi inyanga ukuthi sisazi kanti udubo lwethu luvele lungaphi olwenza ukuthi sihambe kukhetho singaze sanqoba sinqobile. Yebo naye ngiyamuzwa ubaba uMkhwanazi nodaba lelima kodwa empilweni kumele kube lo muntu okuzamela suku kumele phezulu uma umuzi kamakhelwana usitsha. Akutsho ukuthi nxa umuzi usitsha ngihamba ngebhula umlilo sengiza kuyahlala khona, hayi bo. Kodwa ngiyenzela ukuthi sihlalisane kuhle njengabomakhelwane ukwenza ukuthi nxa kusenzakala ububi emzini wami ngazi ukuthi lalapha nanxanye abengekho emzini wami kulo muntu ozagijimela phezulu ukuthi abhule lobo bubi oyabe uzofikile. So engizama ukukutsho lapho ukuthi kumele sihlanganise amakhanda njengamabandla laphikisayo ukwenzela ukuthi zikhiphe lesi side sokuthiwa ngizani.
Ye lapha-ke baba Mkhwanazi okutshiwa ngumama uMakhumalo ukuthi lina phela sowungani lichisa indlu kamakhelwane evele isisitsha.
Akusiyo ndlu ye-MDCT ngethu sonke. So uma sibhula umlilo siwubhula ngokulingana kungela kudelelana kunokuhloniphana sonke kungekho thi yena uyingqwele mude kulomunye ombe wazalwa nini into enjengaleyo. Yikho-ke kubalulekile kakhulu ukuthi abantu baqale bavumelane bacaciselane yonke into kungakaze kuphunywe kubizwe abantu bemedia ukuthi le nto izophathwa kanje. Kuthi uma kusiyokuphuma ngale kukhanya ukuthi hhayi le nto ngiyabantu ngokubambisana kwabo ngokulingana hhayi ukuthi abanye ngamathola abanye zinkunzi.
Kambe Makhumalo, inkunzi ingadonsa yini le jongosi? Kuyahambelana khonokho? Ngani kuyahlupha phela?
Akuhambelani kodwa kakutsho ukuthi thina njengebandla le-MDC siyinkunzi. Okukhona ukuthi sonke siyazi ukuthi ibandla elikhulu eliphikisana lezanu PF kuleli lizwe i-MDCT njalo kube lephutha elokuthi sigijime saya phambili ukuthi siphumele sivumelana lesi ubungumbono esase siwubonile ukuthi I think sokuqhakathekile ukuthi sizame ukuthi ke sigankasele ukuthi siphume nemigoqo ejulileyo ezasinika ithuba lokuthi uma sesiya kukhetho singaphenduki singabantu amakhalayo. Njalo nxa kuwukuthi kungumbono njalo obone ngamanye amabandla la angabuyanga akulanto ebavimbela ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane nomlota ukuthi hayi silibonile sibili ugwalo liphumelalo kodwa thina kule nto engasikhwabithisanga enda ilapha lalapha lalapha ukwenzela ukuthi kulungiswe ke uma sokulungiswe sambeni ngonyawo lunye siyekhipha lesi sito esithiwa yizanu.
Ye baba Mkhwanazi, ungamphendula khonapho uhle ugqibe udaba lethu.
Nengizinto ezinhle abantu abangazenza kodwa basuke babe lephutha ekuzenzeni yona linto esikhuluma ngayo. Ngiyavuma ngiyagcizelela ukuthi hayi into eqondileyo okumele yenziwe obekumele yenziwe njalo okuzamela yenziwe kodwa-ke okuswelakalayo yikuthi kube nomunye umuntu osuke abhekela abanye abantu emanzini. Yikho kwenza ukuthi uthole noma ungabe usithi uyisinoti esingakanani ungaze udelela abantu ungafikelwa into enkulu uzoyibheka uwedwa sengitsho nesidumbu ungasingcwaba uwedwa abantu ungaze ubadelele.
Umnumzana George Mkhwanazi ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP obekhuluma endawonye lonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Bebelo Gibbs Dube we-Studio 7. Ukusiphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe obelo mhlangano emaphisa eKezi lamhlanje lapho athuke khona umnumzana Morgan Tswangirai. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano beChina lamazwe eAfrika uyaqala kusasa eJohannesburg kwele South Africa. Kwaneleke okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo libelwa busuku obuhle.